Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 22 Mpandula 2020 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ixuku lezikliwi ezihlome ngenkemba induku lezinye izikhali libikwa selivuke uBhova kobulawayo lapho eligqekeza khona ezindlini emadabu kakusa lithathele abantu impahla lemali.
Kutshaywe izivalo kanye lwamawindi ekhutshwa indlu isalivulekile, bangene bathatha amafoni bafosela abantu ukuthi babanike imali.
Kulosakhulayo owekhezi kosantolo odutshulwe ngonogada emzini wakhe.
Okusidanisayo ukuthi lo ngujaha omncane kakhulu, umfana ole 17 years, umfana ozelwe ngo-2003.
Namhlanje sihlaziya udaba lwebizo lebandla le-MDC Alliance elilakho kusetshenziswa libandla le-MDCT kukhetho oluzayo.
Okusho ukuthi okwenzakalayo i-Supreme Court ku-judgment leyana yakholapsa i-MDCT le-Alliance into one thing.
Izakhamizi zeMatobo ebesezihlala ezintabeni ngemva kokubalekela amapholisa labotshekeja sezize zabuyela emzini wazo.
Abezokuvikela amasiko lomdabu laba bakhulumile ukuthi indawo leyo akumelanga yenjwe, okuvunywe la izakhamizi impela zavumelana.
Zonke lezi ndaba lezi zizwakala phaya emsakazweni. Ixuku lezikliwe ezihlome ngenkemba induku lezinye izikhali libikwa selivuke uBhova kobulawayo lapho eligqekeza khona ezindlini emadabu kakusa lithathele abantu impahla lemali. Izakhamizi zelokithi leMakhandeni zithi eminye njalo imizi emine igqekeziwe kulindawo kulandela isehlakalo esifanayo ngesonto emadabu kakusa lapho okuntshontshwe imali labo makhale khukhwini ezindlini ezintathu kuleli lokithi. Izikliwi lezi zibikwa zilimaze omunye owesifazana ngenkemba sezithukuthele ngoba bezisithi zithole imali eyingcosana. Zibikwa zibulele amawindi lezivalo ukuthi zingene kulezi zindlu ngemva kokwenqabela omakhelwane ukuba bengenele basize abanye babo. Abanye bathi baqophe labo abathengisa inkukhu lezinye impahla ngemali yakwamanye amazwe. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba. Umnumzana Stephen Nkomo, umgcinisihlalo welokithi leMakhandeni kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, uchasisele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ngokwenzakalayo.
Esilapho engihambe khona njengomkhokheli weResident Association, ngifice ukuthi kulimele kakhulu izindlu, kutshaywe izivalo kanye lwamawindi ekhutshwa indlu isalivulekile, bangene bathatha amafoni bafosela abantu ukuthi babanike imali. Endlini yokuqala lapho engifike khona, ngifice usisi omnye elimele eganyulwe ngebhemba, ubesithi uyavika befuna ukumgamula ikhanda, wavika ngengalo, ibhemba lasika ingalo yonke ethungiwe. So izindawo konke lokhu kwenzakele kuripoti yemapholiseni. Kwenye indawo yesibili ngifice ukuthi bangenile abazange bagqikezele ukuthi kodwa bavula umnyango, bafica kulabantu labazali labantwana, thatha amafoni afika 4, bathatha le mali engange-$400. Kodwa ezinye indawo engithe ngemva kokubana semvakatshele lezo ndawo lapho okonakele khona, kwazofika enye information kimi ethi kulenye indawo futhi lapha okwenzakele khona into efana nayo. Njalo namhla sithe sihlangene njalo sizama ukuthi sikhangele ukuthi wena singenzani. Kwafika futhi umbiko wokuthi kulenye futhi indawo, izindawo ezingu-4 lapho kube isenzo esifana nayo khona, kusenza ukuthi na izindlu zonke eMakhandeni ezilinyazuyo zingu-7. Yikho ngikhona ngizaqhubeka kusasa ngiyefika khona ngizwe ukuthi isimo sakhona sinjani.
Ngokubona kwenu, ngobani abangabe besenza lokho? Njalo ngokuxoxisana lezimuli ezithinteke kulolu daba, kuyini elikwaziyo ngabo?
ebantwini bonke esengibavakatshele ngifike ezindlini zabo lapho kube lomonakalo lokhona. Akula ngitsho loyedwa othi yena ufanisile kumbe ubone omunye walabo bantu wamnazelela ukuthi ngabe ngubani, bakhanya bengabantu abangazalaliyo.
Okokugcina, kuyini izakhamizi ezingakwenza ukubona ukuthi zivikelekile kulezi zehlakalo, njalo kuyini elibaxwayisa khona? Kukanti amapholisa aseqalisile yini kuluphenya loludala?
Izakhamizi zikhala ngokuthi kufanele zibambane, ikakhulu ebusuku nxa kuzwakala omunye wezakhamizi ukuthi usehlaselwe, zisukume zonke zisondele kube zincedisane. Njalo bekungani kulokufuna ukuthi izakhamizi zihlangane ukuze zifome ama-neighborhood watch committees, yo angabanceda ukuthi ebusuku kulwisane nalolu hlupho.
Lo ke ngumnumzana Stephen Gomo, umgcini sihlalo elokithi leMakhandeni kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Osakhulayo uAlbert Ncube oyikhezi kosontala wadutshulwa emzini wakhe ngabonogada beplazi eliseduze langakibo ngempelasonto. UNcube ubikwa wayezihlalele emzini wakhe lomngani wakhe, bangenelwa ngonogada abahlanu baqala kubatshaya bebethesa icala lokungena eplazini elingumakhelwane okungekho emthethweni. UNcube wazama ukubaleka wasedutshulwa. Usesibhedlela seBulawayo Central lapho athiwa ulenhlamvu ezimbili emzimbeni wakhe. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zesibhedlela, kodwa sixoxe lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, umnumzana Mqondisi Moyo, obehambe esibhedlela lesi izolo ukuyabona uNcube. UMoyo uthi onogada abadubula uNcube basebenzela omunye undoda olobudlelwane lomengameli Emmerson Mnangagwa. Ngalokho uthi bazalwisa ukubona ukuthi icala labonogada laba alisoze linyathelwe lithanyelelwe phansi kwetafula.
Umfana lo kutsho ukuthi kwenzakale lokhu nge-Friday mhlaka 18 khona ngale esigabeni sangibo. Wasethathwa waya emaphisa, walala emaphisa esibhedlela, kwathi ngomgqibelo wasethathwa yi-ambulance yamse-Central. Okusidanisayo ukuthi kusukisela elimala kuzofika namhlanje odokotela kabakam-attendile ujaha, ngoba uzananzela ukuthi eZimbabwe amadokotela kwa-Goslo siyazama ngemizamo yonke ukuthi sithole udokotela ongancedisa leli jaha, ngoba liyafuthi telwa njalo ukuthi athole ukuthi inhlamvu lezi zikhishwe emzimbeni wakhe, ngoba sinanzelela ukuthi ukuqhubeka kwenhlamvu lezi zikhona emzimbeni wakhe kuthi ukuthi umfana lo uzoqhubeka esizwa ubuhlungu. Kanti njalo nxa kulokunye ukonakala ngenxa yenhlamvu lezi zisemzimbeni wakhe kuthi ukuthi umfana lo useza wonakalelwa empilweni yakhe. Soke silibandla siyazama ngayo yonke imizamo ukuthi sincedisane labemuli ukuthi jahaleli lisizakale lelapheke.
Manje akhona yini amanyathelo eliwathetheyo lina njengebandla okuphathisa yena lo osesibhedlela?
Thina ke njengebandla sisalwisa ngamandla onke ukuncedisana lemuli ukuthi icala leli lingathanyelelwa ngaphansi kwetafula, kanti lezikliwi zitholakala ukuthi ziyajeziswa. Lathi sisazama ukuthi sidinge amaloya abazancedisana naleli jaha ukuthi indaba yalo ihambe iye phezulu, ijustice iyenzakale, ngoba sinanzelela ukuthi amacala okuqhubeka abantu bakithi bebedutshulwa, betshaywa, bebulawa aya esiba maningi esanda. Kumaviki ambalwa adlulileyo eChapu laphana eDomboshaba eMatopo, amaphoyisa achaye kakhulu izakhamizi ebathela itear gas. Lakho futhi kubangelwa indaba zama-mine lezi, ukuthathwa komhlabathi ngabantu abangaveli kwelemkhonweni wasemaNdebeleni. So thina sithi njengebandla sizazama yonke imizamo ezakwenza ukuthi abantu bakithi batholakale ukusizakala lokuvikeleka kulolu dlawu.
Umnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubekhuluma leStudio 7 ecingweni esedolobheni lakoBulawayo.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwethe connection ngolwesibili maviki wonke. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa nge-COVID-19 esibulele abantu abangamakhulu edlula amabili eZimbabwe. Sizanika ithuba osomabhizimusi abasakhulayo ukuze basho ukuba baqhuba njani phansi kwemigoqo yokuvimba ukumemetheka kwegciwane leli e-COVID-19. Sulukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike ngo-8 ntambama.
Ezinye izakhamizi zeMatobo ezase zihlala ezintabeni ngemva kokubaleka zibalekela amapholisa labotshekitsha abahlasela imizi yabo. Kwatshaywa abantu mahlayana ngoba babexotshe otshekitsha abafika bagebha amagodi bedinga igolide emangweni wabo baze babuyela emzini yabo ngempelasonto. Ibandla le-MDC Alliance lenze umhlangano lamapholisa kunye lezinye ingatsha zikahulumende ngomgqibelo bavumelana ukuthi ababaleka emizini bengaphenduka. Kodwa abasakhulayo bebandla leMthwakazi Republic Party babikwa beke bavimba amapholisa ukuthi asuke emhlanganweni lo baze baxolise ngokutshaya izakhamizi. Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule kodwa sixoxelo nobhala obona ngenhlala kahle kaZulu kubandla leMDC Alliance esigabeni seMathebeleland South unkosazana Precious Ndlovu obesemhlanganweni lo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ukuhamba kwethu bekungasiko kokuqala babagande, besihamba sesiphinda. Okati saqala sahamba yithe sathatha izakhamizi ezilimeleyo sayenza ukuthi zibone odokotela zithole usizo ngoba omunye umama uSiduduzile Ndlovu oleminyaka engu-34 waqamuka wathawa ngamapholisa cabanga umama owesifazane ethawa ngamapholisa zaqamuke ingalo. Siyenza ukuthi bathole odokotela sixoxisana labanye esisebenzisana labo bathola usizo bathola njalo lokumelwa ngabeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Ngemva komhlangano nalo kuthethwe manyathelo bani?
Okube khona emhlanganweni lo babagande ukuthi kukhulunyiswene abezokuvikela amasiko lomdabu laba bakhulumile ukuthi indawo leyo akumelanga yenjwe okuvunywe la izakhamizi impela zavumelana. Inkinga isuke yabase mapholiseni ayehluleke ukuxoxisana labantu kuzwakale kahle ngoba bekungaphuma egcekeni ukuthi bayayigceka yini indaba yokutshaywa kwabantu noma bayayimbambatha. Bekungezwakali ukuthi amapholisa ami kuluphi uhlangothi. Bona baqine ngokuthi abantu abazovula ama-dockets betsho ukuthi ubani lobani wabatshaya. Abantu bathi bona ngeke befike enkambeni zamapholisa ngoba amapholisa yiwo anjani angoguluva yiwo abatshayayo njalo. So kugcine kungebanga lokukhulumisana kahle. Mina ngokubona kwami amapholisa angathi alokwesaba, ingathi kule sanda semfene ngemva kwabo bayesaba, ingathi singagcina sisithi kungenzeka umnikazi wemayini le engumuntu omkhulu obambeka engumuntu omkhulu kwezepolitiki kumbe kweze ami kumbe njani ngoba kulokumbambatha kulokungena lapha bephuma lapha abaphumela abadala egcekeni ukuthi ngempela ngempela baya kusola okwayenziwa ngamapholisa ekuzotshayeni izakhamizi. Abantu abadala izalukazi ezingathwali lezikhali zilala entabeni zitshaywe ngamapholisa.
Manje labo abatshaywa ngamapholisa balimala kuthiweni ngodaba lwabo?
Umbuzo lo wabantu abathaywayo balimala ubuziwe sibili baze banika umzekeliso wokuthi nangu mama uSiduduzile ulabantwana abathathu ungumama ungubaba phakathi komuzi nguye kade ephila ngokusikutshane ukuthi anjani aphilise abantu abakhe kodwa ke namhlo seqhamukile isandla uzancediswa njani. Impendulo ebuyileyo emapholiseni ithe akayevula i-case e-small claims njani njani okuyindaba endi akuzange kube lesisombuluko esikhona esicacayo esibambekayo ukuthi bathi bona bayathatha i-responsibility yalokho kwehlakeleyo bazayenza u-ABC hayi akubanga khona. Njalo batsheliwe lokuthi ukuze belatshwe bazigadisile abantu laba bazibhadalela but akuzange kukhanye kusiba le mpendulo ecacayo ukuthi then sisuka lapho nyathelo bani eselithatha.
Unkosazana Precious Ndlovu ngunobhala obona ngenhlala kahle kaZulu kubandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo. Akungacaci okuzenziwa umanyano we-MDC Alliance okhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa nxa ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lingasebenzisa ibizo lokuthi MDC Alliance kukhetho oluzayo. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Incwadi kwezemithetho umnumzana Majobala Ncube uthi okwethulwa ngumthetho ndaba we Supreme Court malana lobukhokheli bebandla le MDCT kuveza ukuba umuntu okhokhela ibandla leli kumele akhokhele njalo umanyano we MDC Alliance.
Khangela isivumelwano samapocal parties la enza lokho esithi alliance. Leso sivumelwano sasithi sona lowo oyinkokheli ye-MDCT nguyo ozaba ngu-president oyinkokheli ye-alliance. Kuso sonke isikhathi ngesikhathi i-alliance nxa isakhona. Lokhu kusitshela enye into eyodwa. Ukuthi nxa silandela khona lokho okubhalwe lapho kusho ukuthi uThokozani nguyofuze akhokhele lapho.
Uncube uthi isinqumo somthethondaba singalungiswa nguJamisa noMakhube.
Okusho ukuthi okwenzakalayo iSupreme Court kujudgment leyana yakholapsa iMDCT le-alliance into one thing. UThokozani nxa sokuthiwe nguye inkokheli yeMDCT sokufuza ukuthi abe inkokheli njalo ye-alliance. Kodwa phela lezi zinto izinto zepolitiki, ama solutions akhona akupolitiki.
Uthi iZimbabwe Electoral Commission inakho ukuvumela iMDCT ukuba incintise ukukhetho lwama-by-elections oluzayo isebenzisa ibizo le-MDC Alliance.
Bangakuzeki bethwele isinqumo se-Supreme Court lesiya sizabavumela ukuthi bakonteste ama-elections ngaleyo ndlela. I-solution in this whole thing ayikho ku-legal platforms ngoba bangabuyela ema-court. Ama-court azathi lolu daba solwalungiswa lwaqedwa yi-Supreme Court. I-Supreme Court iyo yodwa engatshintshisa isinqumo sayo.
UDokotela Nkululeko Sibanda isikhulumele sikaJamisa uthi ibandla le-MDCT lithiya egabheni.
Ngavele khona uvele kutshengisa ukuthi i-MDC kaKhuphe loMonzora nale bathi i-MDCT ayizithembi yona ifuna ukuhlala ibuye kuzontshontsha ku-MDC Alliance kaPresident Nelson Jamisa incedisana leZANU PF. Siyazi ukuthi lokhu kwenziwa iZANU izama ukuphindisela lokhu yakwenzayo kusukela ngo-1980 ilwisana leZaphu ithatha izikhundla zezaphu ezakubo khansili labo-MP ibopha abantu ukuthi bakhiphe kuphalamente. Yikho lokho esikubonayo namhlanje.
Umnumzana Kalikpani Phukeni isikhulumele sebandla elikhokhelwa nguMakhuphe uthi sebethethe okungokwabo.
Sithi asebenze eZimbabwe silungisa ilizwe lana ubutsotsi bukamgabe okwezinto zokuganga umuntu ethembe inkana asuze ukusebenza. Silungisa ilizwe sakha isizwe soze sikuvumele. Abavuke ekuseni bayeqala into yabo le engahlangene le nto yethu esasiyenza khona lo. Kodwa as long as belokhu befuna ukudlalela eduze kwento yethu lapha betshontsha bethini bethini hayi abasoze baphumele.
Kulabantu abaningi abathi kumele uJamisa abumbe ibandla elitsha ukwenzela ukuthi engahluphani loMakhuphe. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lithi izakhamizi seziqalisile ukuphiwa inhlanyelo lemfundiso phansi kohlelo olutsha olithiwa Mfumbuza. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-Zim Live lithi omunye wabadutshulwa ngamapholisa lamasotsha ngemva kokubulala isotsha uthiwa ngu-Eliot Chihambakwe njalo wake waba lisotsha. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sawubona msakazi nabalaleli be-Studio 7. Ukhuluma nogajeni. Hayi, siyaposta mani, anisifundele ama-postwebs, sesesikhalele nokuposta sesesingasafuni mani. Right, angikho-ke lapha-ke ningene la. Ngicabanga ukuthi ngowami umbono i-politics yaseZimbabwe isemuva kakhulu kube kuyavuma ipolitiki yaseZimbabwe kube isezingeni leli eliphezulu entandweni yomoya yabantu bese zathi thina msakazi ake lisicelele ukuphugene noma umkhuphe ke abalaleli bashaye bababuza imibuzo ngoba sinembuzo sinezinto esiziphetheyo esiziqondanise nabo ukuthi sidinga ukuthi ngabe bayasiphendula kulezo zinto uma lingakunanzeleli kahle lokho likubekele ukubhale nje phansi ilegacy ka the late uTsvangirai izoshabalala njengamazolo ishabalalisa nje izoshabalaliswa ngumamkhuphe layo uphugeni yabo umunzoro bona lapho kumele babuke mabe khuluma ngokuthi iMDC Alliance ingene ngokungemthetho ukuze ivotelwe noma ukuze ingene lapha ngokungekho emthethweni kanti obe kusemthethweni khona ngokukabani mayikhot yona ivuna ukuba kungekho emthethweni kade kusemthethweni ngokukabani okukamnanga ukuthi athumela amasosha bathatha izibhamu bayekhipha umgabe kwakusemthethweni yini sebona okukaNelson Chamisa kungekho emthethweni njalo kunyenza ukukhuthaza u-advocate Chamisa ukuthi ube nabalandeli it's not about a name akulona igama ukuba nabalandeli yindlela oyenza ngakhona izinto ube nekhono nangala ngakhona kuyimina nje iMDC Alliance le nginguye uChamisa bengizaphuma nje ngizingenele kuma structure bengizangena nje kuma structures ngiphume nje ngihlukane nalabo abantu ngiyekhuluma nama structures siqale elinye igama into ebalulekileyo likhono onalo kwezepolitiki ukuthi khona bani onalo
salibonani salibonani balaleli be studio 7 hayi mina indoda ebuya le enkayi endaweni yasemkayi hayi siyajabula ukusethulela inhlelo ezinhle njengalezi ukuthi sizwe ama update ukuthi uhamba kanjani ezweni lakithi sakhile siyajabula kakhulu iqhubeke kanjalo bantu bakithi esindebeleni lisethulela inhlupho ezisekhaya sibe zazi ukuthi kuhamba kanjani ngiyabonga kakhulu
salibonani basakazi beStudio 7 basakazi abahle mina ngubhanda moyo kondolwane nomasendu kulilima West Plant mina into engihluphayo lapha ngibona ngani amadoda layo ezepolitiki bayeza njengabantwana bayathukana avele imoya yabo iphezulu noma ukhuluma labantu bakho awufanelanga ngomhlale nje useulolakha okubayeza bekhulume ngolakha la madoda kuyini noma ke abaxokozela laba obo-MDCT labo-MDC Allies kodwa imoya phansi kuzwakala into abayikhulumayo ngoba kugcina sekungani hayi ngabantwana nje abadlalayo thina njengabanye siya singazwa ukuthi ipolitiki injalo abantu bepolitiki bayadlala nje abanandaba nabantu ngoba akuzwakali
lokhu hayi mina igama lami ngombonga elisithole le nto esibonise enzayo nonzola komiti bakhuphela ukuphuphela bathe bona so-MDC Alliance bethula izalo PF bangathi bona balandela idemokhrasi balandela i-constitution manje sebekwenzile khona lokho badiliza bayenza bakufunayo babulala ukuxotsha abantu ukurikhola abantu kuphalamende kufana nokubulala babulala babulala emaphalamende babulala isenethi babulala i-council sokuthiwa akuyiwe kukhethwe manje manje sebefuna ukusebenzisa igama elithi MDC Alliance.
Hey, sanibona nekhaya. Linjani kodwa ku Studio 7? Hayi siyaphila. Hey, ngiyayizwa indaba lezikolo leyi. Angazi ukuthi uhulumende yena ucabangani ngabantwana la ma-teacher. Ngoba akalanto ayenzayo. Abantu bathwele nzima ababhadala ama-school fees kodwa kulanto ayenza ezikolo akulalutho. Abantu sebethwele nzima ukuthi bazenzele yonke into. Zonke izinto abantu sesizenzela. Sesihamba sicela ngapha lapho esikhona emazweni. Zama ukuthi sithuthukise izigaba zakhe. Ayi shemdele bahluleka siyasokola siyahlupheka kuleliya lizwe senze sigugele egangeni nje ehloka ayi akula hulumende lafana yazehlulekela naye abana babakhethelwe ezemfundo angazi ukuthi mbababone Ay, lo Smith wayengcono kakhulu. Wakubhadela school fees ngabe sikholisa la mali okuzeni. Esikholisa la toothpaste sasizase kwakubonakala la izinto zasihamba ngcono. Lokho ayikho nje into esingathi siyayithola thina. Singazi kwezinye indawo ngoba emathebheleleni ndibona ngathi kuyafana nasithola ilutho. Siyafanana nabantu ababamsupportayo. Ayi nqwa kuyafana lokho.
Salibonani Studio 7 linjani basakazi labalaleli. Thanda kuletha isikhalazo sethu thina esasisewenela asakwazi ukuthi senze njani ngobuduko lapha sathwaka sigcwalisa amaphepha azathungamela ukuthi sikwanise ukuphiwa imali yethu yepensheni yokusebenzisa kwenza emgodini wewenela. Manje sokuze kuphela iminyaka emine kasikatholi lutho, kasiboni lutho olwenzakalayo. Nobaba uMkhwanazi wayenguye u-ajenti wethu kasisamuzwa kasiseza lutho. Manje siyacela bakithi, abanye bethu sebaze bafa, abanye bayagula, abanye sesiluphele kasisakwazi ukuthi sizakudlani badipos ngafathini imali zethu singaphumanga. Ngubani ozasale simele kuze kwenzakale? Sicela ngazathi lingasinceda abasakazi weStudio 7 ukuthi mhlawumbe singake sithole isabelo sethu sisaphila. Siyabonga, silamulele nini bakithi.
Lawo-ke bekungamazwi enu. Lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Isikhangele esivela ngapha kwele Melika. Ukukhethwa kukamahluli wedale elimqoka ele Supreme ozangena kusikhundla esathiwa unkosikazi Ruth Bader Ginsburg obhubhe ngomgqibelo, lokho kungacaci ukuthi kuzaphumelela na. Okuningi asikuzweni kungxoxo esiyenze lesizalwane seZimbabwe umnumzana Raphael Mthombeni.
Yekuyathi kuyaxokozelisa ukubhubha kukamama lo uGinsburg. Kodwa ke ukuxokozela kwakhona ngibona ngathi kakufanani lalokhuyana okukubulawa kwa like sikhangele ukubulawa kukaFloyd. Akusoze kuxokozele okufana lalokho. Ukuxokozela okuzaba khona engikubonayo ukuthi kuzaba phakathi kwamabandla omabili la aphikisanayo. Ngoba laba ama-Republicans kwake kwenzakala into efanayo iminyaka emine edluleyo. U-Obama ezama ukufaka umuntu kusesenesikhathi eside kodwa bathi kwakuyi-16 months bala laba ama-Republican ukuthi kube ukuthi bathi hhayi kuzamela kumelelwe ukhetho. Manje okwabo sokusela inyanga ezimbili u-October yena lokhona sebengathi bafuna ukufosela khonapho ukuthi kube lo muntu ozafakwa. Yikho lapho embona ngathi kuzaba lokuxokozela khona phakathi kwamabandla womabili. Vele abantu bazahlahluba bona phakathi khonaphana ukuthi olungileyo ngubani bese bevota khonaphana. Njalo kamboni ukuthi kuyantshintsha ingqondo zabantu abaningi. Khonoko kuzadunga kodwa kambona ukuthi kuyajinja ama-votes.
Nxa ukhangela ubona ungani umongameli Trump engenelisa na ukunqoba kukhetho nxa sikhangele indlela aphatha ngayo udaba lwe-coronavirus?
Hayi, lapho ukuthi uzanqoba kumbe kasozanqobe hayi angazi-ke lapho. Kodwa-ke nxa kuyikuthi ukhetho lokona luzahamba ukuthi uphethe njani lesi sigaba sika coronavirus, ayiqiniso ukuthi lokho kumehlule sibili. Akumehlule sibili okusegcekeni egcekeni. Ngoba ungakhangela ilizwe leli United States of America u-number 1 ilizwe emhlabeni lo ngokuba lezinto zonke, imali, izibhedlela, imithi, yonke into. Kodwa ke yilo elikhanye lisehluleka ukwedlula amazwi amane.
Umnumzana Raphael Mthombeni, sizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leTexas. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba. icuku lezikliwe ezihlome ngenkemba induku lezinye ezikhali libikwa selivuke ubhova wobulawayo lapho eligqekeza khona ezindlini emadabu kakusa lithathele abantu impahla lemali. Kulo sakhulayo owekhezi kosantolo odutshulwe ngonogada emzini wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga uzwa indaba zethu lilakho kuzalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.